sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Kopele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGini lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyani engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Umnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba mune munye. Umongameli Mnangagwa uthe okwakhathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandwe Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Yamana zano ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho akhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So ngibona zona abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo. Ngoba ngikhuluma nje ikwese kade incede abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster and abaningi awusakwanisi ukungela i-TV ngoba basela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukuba nezinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sokule stability ku-economy, ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqweni lo kude.
Ya Mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo?
Ya mbona okunye nje kuyekho kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa kuyabe kungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Nxa sikhangela imali sake saba le dili le-Equatorial Guinea lapha kwasizakala kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnanga kwangalolu daba. Lamhla yethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende yokwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe yibo amakhuluma abathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi bentshintsha indaba yazo sokusitsho ukuthi engxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzana uMnangagwa inxeba ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela ezana uphepha kanye nasile ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebekhuqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawakhephi. Yiwa batsho bathi ama-seismographic figures zakhona kufanele kube kulezinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bekhuxana lo mnangafinale amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokhu, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi balokho kwakhulunywa.
Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sonke singabaya ngadade kuyaphela kunjalo. Kuzaphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwanisasaseyine i-capital investment njengalokhu esiyasekishile ukuthi sitakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasteinile investment baye sebephunyukile. Kuzaphela kunjalo dadi njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula isomnotho welizwe sixoxelaye eseHarare.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha Khuphele sinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Nangamaculo entukuthelwa beculwa licuku labantu phandle komthithwandaba kamanje eLenesia ezansi yeJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamanje ngokokuqala. Umchuchisi uthe ababili laba betheswa icala lokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye lokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane zintathu zalimuli qede basebebulala ingane zine labesifazana abathathu encedisana lomunye wakhe uFita Khube bachiya bekiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe impela viki esengcilenwe South Africa le Mozambique kanti ke uKhube obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu abebebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo loba nje isigweba sogodo singekho kwele South Africa owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyohlala lomunye wabobulewe laba uthi lesi yisiga esibatshiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuwumngane wami kuyikho konke kimi sasihlala sonke ngibuhlungu efe befe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa nakancane beze befe bonke befele ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubasindisa
isiphathamandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula unkosikazi zakele nkosi Malobane ukhuthaze izakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison akagcina ake siyekele ukuchashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze lento lefana nale
isenzo soweZimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke seZimbabwe unkosazana nomalanga dlamini uthi akwethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba
kuyamangalisa ukuba lo muntu weZimbabwe oyenza isihluko esingaka uchokola ungaka kujwayelekanga ebantwini bakithi and vele sihleli nzima sibizwa izigebeng nani namagama nawe ngisengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazosibiza ababulali igebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bayithi lokho angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesi sika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKhube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe ngimele studio 7 Johannesburg le South Africa ngiyu Benedict Nhlapho
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil okuthiwa ngatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe lezinye indaba esenzakala ngempela sonto thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ele Turkey libikwa lisethesa ele Saudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze Ziyazama ukuvimba ukuphuma kwembiko yokubulawa kwentatheli zendaba ele Saudi uJamal Khashoggi esigodlweni someli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni seInstabul. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu aweMelika wamaRepublicans lamaDemocrats ziphume ijomo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga aweCongress olwenziwa kusasa olwama midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zibe zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka ongene izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bachiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale. So ngezindlela ngathi ngesilungu sijalo ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo. So ukuthi isicathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami. Umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami. Sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo. Ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Nxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibone nganalokhe encindezelwe. Omama are not getting space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele. Lokhe kule pull her down syndrome njalo sinanzi ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenza ama-awareness raising njalo siyenze ama-trainings, i-capacity building ukuthi umama abe lesibindi, abe le-confidence, abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezwele. So kakhulu sisebenza labo mama emakhaya ukuthi si-city build i-capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angkhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye court nxa kumele siye court sihambe nxa ukuthi kumele sikhulumisane labo umthetho lakho siyakhulumisana labo umthetho kumbe sikhulumisana kwesikhathi sikhulumisana lezinduna isikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphathwa njani ngoba imithetho isuka kuma levels etshiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama challenges atshiyeneyo omthetho asocial izinto ezitshiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emaNdebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-Triple D luzohamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland. Nxa sithe Mathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi-Women Centered Development Charter oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu eziyizwe eziphetheni imbuso ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo.
Eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labo mama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbe impono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo. Inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lelu hlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezokwegender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinge constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhubayo. Esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawadini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi izimpomba amathalente akhona kulama organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempila kahle lezombusazwe. Bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Gambe usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank umnumzana John Manguja angabe enguye othiwa ngoQueen Bee na othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokho kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga leReserve umnumzana Esilimumba ethe usecabangela ukuthi umnumzana Manguja nguye uQueen Bee. Ekuqaleni uLumumba wayethe uQueen Bee ngusomabhizimusi umnumzana Khuta Thakurey, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguMangudya. Imizamo yokuxoxa laye uMangudya ihlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongola izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le confidence abama-investors ebuye, ngoba kulala kutshintsha ama-statements. Angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Trust of Economy kulila malanga amathathu sekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela sekhuluma kunye. Khona lokhu kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izizosihlala zitshintsha ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake i-investment yabeZimbabwe uma izizosihlala ziguquka, la bantu abakhuluma izinto ziguqula iindaba abazikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemikhonomi zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Kambe uQueen Bee makuzaba ngukaveni yawo we-Reserve Bank yabokutshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengisela ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengisa ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi ndisezinxele kakhulu, kutshengisela kungazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi ezombiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezinyamele zikhulunye zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyi ivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombiwa kanye bele information thina siyazi information yankona kwesikwazi sifuna zani kuyaliwa khona ngale ngaphezulu abantu kodwa abasafayo ngapha ordinary people abantu phaqa njengami nje unkomo nxa yokuthi kuyaliwa phezulu ngale kulembe sazi bevalola isinkwa bevalola ikhekhe kodwa esikwaziyo ukuthi izinto ziyashota izinto ziyakhwela imisebenzi kayikho abantu bayadubeka ilizwe liyatsha kodwa abanye lokhu bekhuluma izinto ezingaswakaliyo labanye abaphatha intambo abasaziwakali ukuthi bathini ngezinye izinto babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo kuyabe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo ezikhanyayo ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe leZimbabwe jikelele.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Norman Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyagcina. Intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithe ngokunqoba elikwenzele eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumashumi ayisikhombisa lane, okulinani elingeke lifikiswe liqembu leNkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklomelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu. Kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka okutsho ukuba kulemiklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMapeza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho okwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think, you know, it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since the start of the season until today, you know.
Ngiyichayela ihlombe abafana bami. Lolu hambo belingekho lula, belinzima kusukela ekuqaleni kwesizini, kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu abalandeli kanye labaqeqetshi ngisithi mina uDumo kuSomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeKasilaka Premier Soccer League njalo ngokwesithathu ukuba uMapeza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City kuCity elesine elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs eleChapungu eleNikrut kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaruns ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh, kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaruns ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaruns angu-143 ku-innings yakuqala, kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphelele lamaruns angamashumi amabili lesithupha. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaruns angu-295 ukuba linqobe njalo lisalelwe ngamawiki alichumi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. UMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGuinea lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.